Lamukela ku Studio 7 ngesonto ziku 20 kuMabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abokholo lwesiKristu elizweni lonke jikelele baqhubeka ngokunanza ikhefu lePhasika lamuhla kulilanga lensonto abathi uJesu wavuka ngalo kwabafileyo.
Lathi ke sesivusiwe kanye laye njengalokhu safisile ezonweni zethu. Nxa sisezonweni sibalelwa njengabantu abafileyo. Kodwa nxa sesivusiwe loKristu laphana kutsho ukuthi khona sesiphila kanye naye.
Wezivela emaphandleni viki zonke lamhla sixoxa ngodaba lwenyamazana zendle zona esezilimaze kumbe zabulala abantu abambalwa emathebeleleni North.
Sokwagcwala abantu igangaleliyana up to duze kweboda kona lisazinile. Senyamazana sezibaneka ngale zithi kahle ziyaqasha kathi ziye ebantwini. Yikho sokusiba le ngozi every time sokubula umuntu inyamazana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abokholo lwesiKristu elizweni lonke jikelele baqhubeka ngokunanza ikhefu lePhasika lamuhla ngesonto kulilanga abathi uJesu wavuka ngalo kwabafileyo. Sixoxe lomfundisi Edson Dube weCholocho ukuze asichasisele ngokuqakatheka kwaleli khefu.
Thina ke njengamaKristu, iEaster siqakathekisela ukuthi yikho ukuvuka, iResurrection, yokuvuka kukaKristu. Ukuvuka kukaKristu kutsho ukuthi lathi ke sesivusiwe kanye laye njengalokhu safisile ezonweni zethu. Nxa sisezonweni sibalelwa njengabantu abafileyo. Kodwa nxa sesivusiwe loKristu laphana kutsho ukuthi khona sesiphila kanye naye. Sibe sesikhangela ke ngegazi ukuchitheka kwalo. Ukuchitheka kwalo liwusindisa ke thina njalo ebesisezonweni zethu.
AmaKristu ayenzani ngamalanga la ahlukeneyo ikhefu lonke lePhasika ukuqakatheka kwelanga linye ngalinye?
I-Good Friday liyasho kwakulilanga uJesu Kristu abanjwa ngalo bemusa esithambanweni. I-Saturday ibizwa kuthiwa yi-Silent Day, yikho lapha owayesemathunjini awomhlaba. I-Sunday yikho lapha owayenqoba khona ithuna evuka kwabafileyo ebayangisa laba ababesithi sebembulele. So amalanga lawo aqakatheke ngaleyo ndlela. Yikho ubona umhlaba nje wonke jikelele uwahlonipha lamalanga, befaka iholiday ekhava umhlaba wonke.
EZimbabwe amalanga la ananzwa ngemfanelo kumbe sokuphonguba lilanga nje lokuthokoza lokuthi abanye bephumule.
Liqiniso lelo elokuthi njengoba iholiday eyabe ngeyomuntu wonke nje jikelele, samathuba okwenza ibusiness yabo ngoba abantu bayabe bephumula beseza ngalo imali. Baningi kakhulu ke abazuzayo izimali ngaleli langa. Abanye babe belimazana ngoba babe bephumula besidla izimali zabo. AmaKristu ke wona ayabe eserious.
Lo ngumnumzana Edson Dube umfundisi obekhuluma ecingweni eseCholocho. Izakhamizi zemadolobheni zilokhu zikhonona ngendlela amakhansili asebenzisa ngayo imali. Zona zisithi amakhansili la awafezi imisebenzi yawo ngemfanelo. Idolobho lakoBulawayo lisanda ukuthi aliseyi kuthengela umeya waleli dolobho imota ebiza amadola angamachumi ayisithupha, i-$60,000, ngoba izakhamizi zisithi imali le iningi kakhulu. Umnumzana Sipho Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Urban Councils Association, uthi inhlanganiso yakhe yake yaluphatha udaba lwendlela iziphathamandla zamakhansili ezisebenzisa ngayo imali.
Sake sahlangana ngalo udaba lwemali enkulu okukhanya amabhosi amakhansili esilawo. Kodwa sihlangana lakho sasingakhangeleli ukuthi sikhangele imali yabakhulu kuphela, kodwa sasifuna ukuthi sikhangele imali yabonke abantu abangaphansi labaphezulu ukuthi kanti vele bohola malini. Ngoba kwakuyisikhathi okwakumele khona ikhansili ikhweze imali yesebenzi. Wonke umnyaka ikhansili iyakhweza imali yesebenzi. So yikho sasikukhangele sifuna ukubona ukuthi nxa sikhwezela imali yesebenzi kanti vele zona izisebenzi zonke zekhansili labakhulu zihola njani. Sathi thina sifuna ukukhuluma ngakho khonokho savalwa ngabanye ababekhulu khona pa ekhansilini. Kwathiwa hhayi kasiso isikhathi sokukhuluma ngakho, ngoba kutho ukuthi ngoba thina sasilodletshana lokuthi kulento enjalo yenzakalayo. So basivale ukuthi singakhulumi ngakho, bayala ukuthi sikhulume ngakho. Ngesikhathi seneso ama-negotiations esasifuna ukuthi ayenzakale aye phakathi kwe-management nama-representative ama-workers. I-management yiyo eyavalayo ukuthi singakhulumi ngani ngama-salaries lawo, ngoba babekwazi ababekufihla. So kazange bethanda ukuthi sikhulume ngakho, ngoba thina sasifuna ukuthi ama-salaries abo afakwe phezu kwetafula ukuthi uzivane ku-position enje uhola imali engaka.
Kuyinela elikwenzayo ngalolu daba sokuvelile ukuthi vele kuholwa imali enganani.
Yikho okwenze okunye kwakhona okwenze sasiya ku-strike, because besesibona ukuthi okwenza singaholi zimali zenezi ezinkulu eziyenza ukuthi ayisebenzi zingaholi. Ngoba ungakhangela ukuthi imali yabantu bona labo bangufayisi yayiholisa izisebenzi almost izisebenzi zo ihafu yezisebenzi bona bengufayisi kuphela. Ngokunye okusenze ukuthi siye kukhuluma sibe ku-strike sikhulume ngakho emhlanganweni ukuthi lakho khonokhu kumele kukhanyelwe. Yikho kwenza ukuthi ama-workers aphasi angaholi.
Phakathi kwezisebenzi ebezikhalale umsebenzi khona ngapho eGwanda, abanye bebethwele amaphetshana abhaliweyo ukuthi achothoza uMabhalane uMnumzana Mlilo khona ngapho eGwanda. Kulo budlelwano yini lokho ukuthi yena uhola malini, lezisebenzi sikhola malini?
Ubudlelwano bukhona ngoba sithola mbizayinye. Ngabe ukuthi kulomunye umuntu othola inhlalakatha zemali engako ube sikhompyutha lo muntu nje ozitholela okuyimadlana, uyana ukuza bebona ukuthi okay, kusho ukuthi othupha kakhulu emganini lo njengoba sitsheba mbizayinye ngulo ophezulu. So yikho kade besithi usiqephunele mbijana, ngoba befuna ukuthi yena le umuntu la yena lo othole phezulu kanye ehle kancane ukuze labo bethole ukuhola ngesikhathi esifanayo.
Lo ngumnumzana Sipho Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Urban Councils Association, obekhuluma ecingweni eseGwanda. Esigabeni sethu lapho esilethulela khona ezivela emaphandleni ngesonto viki zonke, lamhla sixoxa lo mnumzana Thembi Nkosi Sibindi, owake waba ngumeya wedolobho leVictoria Falls, njalo owake wamela iHwange East edalela eParliamente ngodaba lwenyamazana zendle ezibikwa sezilimaze kumbe zabulala abantu, abantwana, izifuyo kanye lezilimo emangweni egoqela iHwange, iVictoria Falls, iBinga, iDethe kanye leLupane kumaviki ambalwa edluleyo. Inyamazana lezi zigoqela isilwane, indlovu kanye lenyathi. UMnumzana Sibindi usichazisela ngembangela yokwanda kwalezi zehlakalo lemizamo eyake yenziwa eminyakeni edluleyo ukuqeda loluhlupho.
Wo ye 1995 siya lemuva. Kwakungazi kwenzakala ukuba inyamazana indlovu sezigcwele ebantwini, sezigxuba abantu, inyathi sezivulala abantu. Because iHwange National Camp uthatha indawo zemateti lapho kwamuvelwa khona kufakwa abantu, okuyindawo yezinyamazana. Izinyamazana sezisuka khona ngale zibalekela abantu, sezisiza ngapha vele wawuhlala khona abantu kulabantu. So sezine confusion, inyamazana zisakwazi ukuthi indawo yazo yiziphi. That's why sezisuka endaweni zona ziyana ziseka kwosizinda le vele sizinda ngasiye wanje laphana kwakuzindawo iganga lonke lele kwakulema ganga lokudlela inyamazana. So sokwagcwala abantu iganga leliyana up to duze kweborder kona lisazungula. So inyamazana sezibaleka ngale zithi kahle ziyaqasha kathi ziye ebantwini. Yikho sokusiba le ngozi every time sokubulawa umuntu inyamazana. Every time sezibula ngoba sezihlala phakathi kwabantu ezabaleka khonale zithi ziyabaleka kathi zize ebantwini. Yilo duke esilalo kuphela.
Uhlelo lokuhlaliswa kutsha kwabantu besabelwa umhlabathi sokule mnyaka ladlulayo azikajwayeli izinyamazana ukuthi laphana kuhlala abantu laphana kusegangeni.
Inyamazana ungakhangela kathi esindlela ezihamba ngayo sezisuka ekhazini kula border zikrosa phakathi kwabantu kubondlovu jambezi zisuka ngale komgwaqo ngale komgwaqo we-National Park okulabo dibha mumbu usuka ngale phezulu kokwasehlo kona abantu sezisuka ngale moto inyamazana zikrosa zithi ziyakrosa sezikrosa phakathi kwabantu zisiya kumbe kuzambezi siya nathi. So seziphunga ugcwala indawo yonke. Ungakhangela sisi loko kwanjena abantu ngale kubo 2000 inyamazana sezihlupha kubo-Vic Falls baningi abantu esabalahlayo ababekayo sebuleyo bezinyamazanda sisimnyaka wona lo. But ungakhangela before kwakungalama incidents awuthi inyamazana sezingene ebantwini sezivelela abantu. Abantu bakubona bejambe sekwehlule kukulima abasalimi ngoba indlovu sezigcwele indawo yonke.
Akukho okungenziwa ukuthi uhlupho lolu luqedwe.
Vele udubo lolu amboni luphela masinyane ngoba indawo eziningi sezazicatsha khona inyamazana sezigcwele abantu. Kwakukalutshwane uzethe indawo ezinjengezabonyama yendlovu sokufika indlovu. Indawo ezinjengabolupane sekubanekala indlovu. Kwakungenzakali lokhu ezilongukunje luzahlala silalo nje abantu behlupheka bebulawa zinyamazana kanjalo.
Lisephalamende akuzangeke kuhlafunwe lolu daba.
Iphalamende sasikuvumelene ukubana singakuncedi ingancedisa njani ngoba abantu bayaphela ngenxa yokugqetshwelwa ubulawa zinyamazana. Hambe masimini lapho okulinywa khona umumbu wabantu awukwenzakali khona.
Lo mnumzana Thembi Nkosi Sibindi owake waba ngumeya weVictoria Falls njalo owayengumeli wewange East edalela ephalamende obekhuluma ecingweni eseVictoria Falls. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 kuhlelo elizikhethele zona.
Ngibonge ke usithandekile Mhlanga ngokungipha leli thuba. Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle igama lami nguChris Gande siyadibana njalo kuhlelo lwengoma uhlelo esilikhethele zona. Edwin Hama esivulela ke inkundla.
Oh yeah.
uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi, ingoma ka Black Force, the Black Force, so the Black Force ke ngumnawa ke Peter Tinet, ingoma itsho njalo layo ithi the Black Force lila.
Osiqabela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
To Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17.